Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayigobe. UZulu weZimbabwe ubuthane ngobunengi eHarare emhlanganeni wokubhala izifiso zakhe ngesimo selizwe langendlela afuna ukubuswa ngayo okuyimcijo ekhangelelwe ukudluliselwa kwamabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho lwalonyaka. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akulabandla lezombusazwe elilakho ukuqondisa ukusebenza kwekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, iZEC. Abenhlanganiso e-National Transitional Justice Working Group Zimbabwe ikhuthaza ikhomishini yabona ngezokuxokozelana lokuthula elizweni e-National Peace and Reconciliation Commission ukuthi ikhulumisane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni abakudiaspora ngoba kuningi okwabasusa elizweni ngokuhlukunyezwa. Kwezemidlalo, namhla sikhangela umdlalo wesine ohlobo lwe-One Day International phakathi kweqembu leZimbabwe lelePakistan. Siphinde sikhangela njalo lokuba iqembu labafana abale minyaka engaphansi kwelithumi lesikhombisa lidlale njani emdlalweni walo wokuqala kumncintiswano weCOSAFA Under 17 oqhutshelwa kwele Mauritius. Kuwo-Livestock lamhla sikhangela impumela yophenyo lwe-Afrobarometer kanye lokusiwa kwekhomishini yezokhetho e-ZEC ngababandla ezombusazwe emthethwandaba. Thumelani imilayezelani kuWhatsapp kunombolezi ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokukhulumisana lokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi kuWhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.